ngombono wami even mina la kona lokuthi lokwami kwenziwa ukuthi ivile ama-service delivery asayenzi. Mina ngombono wami abantu asokujengisi abantu abahlale phansi bonke bangayimsebenzi i-government ningabantu emsebenzini kube ngabantu abahleli i-government ukuthi yokwenza ngokube lokhu esinele ukuthi i-government iyenzani akusincedisi impilo esaphileki akusaphileki amagesi adura ukudla kuyadura yonke into ya-transport iyadura akuhambelani namapay ukuthi bazakuvesa i-inflation izaholisa abantu imali ethingayo abantu bonke abahlale phansi lokubhazala lize lokhu i-government kuyibeningi ngabantu ibacele ukuthi kwenzeni ngoba ngabantu abathi i-government yasenzeni so ngoba lokhu akufanele
ye manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni
abantu akudingi ukuthi bahambe ezitaradini ngoba bangaya ezitaradini babatshawa lokhu lumende okhona vele kaningi uyabulala lo khona lo kaningi suka bathwa babophe abahlukuluzi balimali ezibhedlela kulamithi ngoba funde siyagula akulamithi ezibhedlela ayadigoda usuke ngisouth africa ngelesho south africa so mna umbono wami abantu abahlale phansi konke ezindlini laba isithengele sisele esikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi yoke into ihlale phansi nje ihlale phansi ingabonto akudingi ukuthi ingene estradini isithengisele esikhulu ukuthi abantu bahlale ezindlini ngindawo bangahlala ayipheli ivinki government ingabizanga athi esikhulu ingababizanga athi esikhulu intanini akudingi ukuthi bazohambe bayaqalana namapolisa abathawa edrobheni abahlale phansi abantu bangahambi indawo